Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri uchiyele libandla lidonselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu ubesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokitini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi Nometha Ndlovu.
Kanya ngani abantwana bonke yade we affected ngakho. Abantwana babuya khona apha e-founders bekhala bakuzwisisi, the teacher asengakufundiseki, abafundiseki abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. I'm in pain. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. You went through a lot. It's been pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenjayile bandimazi, so when wafika sibanjayile last week. Kusinyadiba niyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuyangani mina angibiselani nje sengifunjani sengifuna ugali. Kuthi abe angaphu bonde into esenza ke insinya phapa bangathola vele wena ishethi yakhe siyiredi sigcwele igazi.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang related violence, which is very prevalent in Bulawayo metropolitan province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMilton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Flinders, and Sitheli, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazo westudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamanji ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Imphelela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlulileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizibule kakhulu ngindlelami ngiphathekile ngoba isihlobo sami soneso esilahlekileyo umntwana omzawayo. Kodwa-ke kusesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikumangelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka amiza bagcine sekuthiwa izikhali ezinjengazo lezi ezibulele umntwana lo kade funda ngoba nxa umntwana ebulele ngethisa asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabafanake vela kakhulu ngabazali ngakho-ke siyimpango esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqongosele abantwana baqondise abantwana babakhe babebileke ukuze kungaveli izehlakalo ezingakhoneso esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha sesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana lawo bilo-ed ngoba abantwana phakulezi nsuku kungakunanzelela sebezenzela umathanda sebengumhlambi kazelisile. Siyakhuthaza-ke sizakhamizi sikhuthaza abazali ukuthi kungumlandu wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqele sakhula ukwenzela ukuthi sizenezi zehlakalo ezinjengazonezi sibe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphulisa ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha babeyisiqumbi kuthina sekudala-ke ingxabano enjengabeyezenjelo kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzenezi indawo esingazibiza ngokuthi nama-hotspot. So siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali kubanjwane amapholisa kubanjwane abalalisi lazo zonke izakhamizi kuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube siyazi ukuthi kabasatshaywa kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba le ngozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibagugizela ukuthi badle amalungelo abo kodwa kunanzelela khonapho kekhulumeni ngamalungelo ama-responsibilities kumbumlandu wawo abatyelwa kakhulu ngawo okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banika amalunga bazitele ukuthi bona sebengazifile emhlabeni. Ungananzelela lo mzalo emzini wakhe amandla aseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling labo-psychosocial services zenezo izinto vele emuntwini omnyama umuntu we-afrika ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina kivele esikhula besiqondise ngolwayo so nxa umuntu ethala kakuthi ukuthi uyabulawa anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ukuthi ukubuya lokona kodwa kathesi abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo lasabuyayo abantwana kholezenzela kantante bekwazi ukuthi engavelayo ibika tubani ngenzeso womthetho ukusekela umntwana kuthi yi-abuse.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxoxwa ebandleni le-MGCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiye leli bandla lidonselana amandla. UMdzuri lenye inkokheli yebandla yaxotshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora emthethwandaba besithi kakhethwa ngokusemthethweni. Ngomvulo uMonzora uhle waxotshisa edale leSenate uMnumzana Mdzuri. UMdzuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube utshele uGainer kuMede Saidi weStudio 7 ukuthi uMdzuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nxa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMdzuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla le-MDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe i-constitution, umuntu angatshiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament, welo awuzumbe sika-councillor, kuyabe sokumele asitshiye leso sikhundla. Ubaba uMdzuri utshiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni, ngoba i-constitution ye-MDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani layo kumbe angahambisani layo, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMdzuri kazange alandele ngisho esisodwa esinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise i-parliament kumbe i-council ukuthi hayi uzivanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselayo. So kuliqiniso labo amelabo uba uMdzuri ekuphikisaneni ekube lombono otshiyeneyo abafana labo Dan Moyo abangekho e-parliament, kukibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma-disciplinary hearing wona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa libandla, sebezixotsha. Akuyabe kungela nto into ibandla lingayenza ngaphandle kokuthi likube kanjalo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sithinte omunye walabo kuthiwa seqotshiwe ebandleni le-MDCT, umnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla leli ngapha kwele Melika, saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla le-MDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa ngu-Witness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Okokuqala, uMdzuri kazange azikhiphe ebandleni, la manje lokhu uyagcizelela ukubana yena uyimemba yebandla. Azikhipha kukho ikuthi avumelane no-Douglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi Witness, wena ukuthi uzibe isikhulumeli sebandla le-MDC kwenzakala kanjani? Ngoba ma sisiya ku-constitution ye-MDC, i-standing committee, ama-members wonke awe-standing committee ngabantu aba-electwa ku Congress kwenziwa ama nomination esenziwa ngama provinces from u president kuze kuyofika kuye u witness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. Umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu. Yinto ayixotshelwa eparlament ke leyo. Lokho kukhulunywa nguwitness okokuthi umuntu angahambisa ibandla ecourt usezixotshile kuwumana nje kuphela. Ngoba iconstitution ye-MDC ayilayo leyo clause. Yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumonga meli ube ngumongameli esebenzisa yipi constitution ye MDC ngoba MDC constitution ye MDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe eCongress. iCongress ayizange yenziwe ngoba iCongress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo. Ayikho nje iCongress eyenziwayo kuma lower structures. So siyazibuza ukuthi kanti manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze-MDC loma abasebezithi bona bangoprezidenti be-MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange i-constitution ye-MDC ayizange yalandelwa ngitsho nje. Sabona ama-province abo-chairman bama-province babhala incwadi before okuyi-Congress kwabo lokhu abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ayi asivumelani lakho lokhu ngoba akusiyindlela i-MDC yenza ngakhona izinto. Ama-nomination bekumele aphume from the grassroots from ama-provinces and then sabona futhi belandela nge-press statement i-press conference abayenzayo ama-chairman awe-MDC again bedenounce ukuthi into enziweyo ayenziwanga ngendlela i-MDC esebenza ngakhona, ayenziwanga ngendlela ye-MDC constitution. So abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho we-MDC as it is right now asilayo upresident asilayo i-standing committee up until ama-Congress aze ayenziwe ngendlela i-constitution ethi kumele enziwe ngakhona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Virginia. Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abanengi. Ugatsha lwezemihloliso lwe-ZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lo mntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-PTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Neva Nyahunzwi uqoxele osithandekile Mhlanga we-Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks ama schools amaningi vele abala ama textbooks so ngiyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum lay okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. Iproblem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Bhinga akula electricity kumbe alternative ukuthi kona nxa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzisa. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ukuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Ministry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education, against iDaka framework which stipulates ukuthi kona kube le about 20%. Abantu abebhinga, they've been left ukuthi bona bayenze kumbe balandele iculture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumele anikwe izikolo imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of ama schools in Matabele, not all the 7 provinces are affected. Although silama districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of ama sizes abo, they manage at least to get some of these resources beyazuza from I province abaduze yiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhlolisi yabo okumele uyenze ukuthi kona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagetsi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even motivation ababalisi abaningi vele they are not motivated. Vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagetsi kuma schools. Nga kungela amagetsi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa i-ICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of e-examination process. I-government is supposed to see to it that in Matabele and North, i-grand equalization iyabuya ngesikhathi, so that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello, ke ngumnumzana Nevanyawunzu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala APTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi izulu elinayo kulezi nsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Phumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe ilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi wesitudio 7 labalaleli embingelelo lomthwakazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ephalamende akula bantu abanele iMatabeleland. Yena chamisa wangkhona angazi ngimuzwe ekhuluma nge-devolution of power. Sibona iMatabeleland lokhu incindezelwa njalo nje, le opposition yangkhona yena ongichamisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza, lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashiyona avela kubo mtoko enkubo mtare kibo khonale waletha ngapha kobulawayo ezoba ngo-council. Sile 18 councillors engamashiyona esihluphayo manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhono omkhulu ngaya siyamuzwe ekhuluma i-devolution of power, isiphandle nge-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe yena chance wangkhona ekhuluma i-devolution of power. Lokhu esenza continue esenza i-tribalizing yakhe. So indaba yakhe ithi nzima, ukuthi ibonakala iMatabeleland ithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalo umfana omncane abathi phambili ngomfana omncane abantu bakithi, ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland. Asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga basakazi ngokuhlala ngise-South Africa okhulumayo ngobheka impilo yakhe.
Studio 7 linjani lonke? Bengicela usizo Sitshontshele imota nje njengamanje ngabo 11-11 Plumtree Town lapha abantu babe bagongoda umfana lapha bathatha imota leli ibona kupicture leyo babaleka layo. So ama-contacts number yona lawo elingakucontacta ngendawo ethi uma izwakala izwakala kuthiwa idlula emaphisa njengamanje ezoyispika kanje imota edingakala very serious ngumfana wakhona bamlimazile ulalisiwe la esibhedlela. So sicela ungabe ibonile zama ukucontacta umamaphoyisa aseduzane kumbe zalezi number ukuthi sikwanise ukuthola usizo. Ngiyabonga kakhulu.
Ngibingelele Studio 7 ngibonge umsebenzi elisenzela wona kusinika indaba zeqiniso. Olwami udaba na ngabantu bezana abaselebrate imigaba day ukuthi yini eselebratwayo ngenkosi yabo le umgaba ikuyeni abakwenzileyo nge-43 years asilamsebenzi sikhulele edubeni sesisigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha beselupani imali abazisebenzisayo instead of ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi baselebrate ilanga lenkosi yabo. Hayi lisihloniphe badala lina bantu bezanu lisihloniphe.
Sanibonani kustudio 7 ninjani nonke kustudio 7. Hayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa. Hayi yezwa nje bonke abantu bakhala nje ngezanu bakhala ngezanu. Hayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezame ukuthi bencedisa then from there ke sebezobona lezi indaba zabo ababhekane nazo sebeqale bakhipha le party le isilonda luka isilonda izanu isilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izanu. Izanu ayinanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu izazama ukuthi yalunga. Hayi kuseqinisweni nje ukuthi hayi ukwehluleka ize ehlulekele naye lelo liqinise lazizanu ukuthi sihluleke akusekho engakwenza ngoba nje le migwaqo yonke into nje kumoshakele ezandleni zezanu yonke into nje imoshakele ezandleni zezanu bevele belokhu beyibonaba balokhu kuthiwa izanu. Hayi yikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hayi sisehluleke. Ngiyabona
salibonani Studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela Studio 7 iminyaka uqalile manje sikuJulayi angaze kube le audio yami efundwayo noma njalo nje akula ngitsho angazi ikhompyutha yini ngiyeqa njani noma yeqa ikhompyutha noma yeqa yini. Studio 7 ngiyacela lami ngike ngizwakale amazwi ami ngiwafakayo lami ngiyabe ngithanda ukuthi azwakale njengoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela Studio 7 cela kakhulu ngiyabonga mise South Africa Deep Sleuth.
Ngiyabonga ngicabanga ukuthi namhla ingenile inamba yami kusto seva ngigcine sengiyiseva ngenye indlela la +12 02 fake ezinye inamba siyaphambi. Ngiyabonga kakhulu lam senzokwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona inews zasekhaya siphiwa yonke imininingwane. Ngiyabonga kakhulu ngani laleli njalo lisinikeze ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela lisixolele. Hayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kweStudio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa nabakhokheli.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 02 465 0318. Balaleli isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. ukuxotshwa ebandleni leMDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuthiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Lingakhohlwa ke ukusilalela ntambama lamhlanje ngo-7:30, kodwa ezekuseni silazo ngomvulo ekuseni. Siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu-Chris Gande, ngilifisela ke impela sonto elithukela.